Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 9 Nhlangula 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye elingakaze libubone, sihluphekile lapha elizweni leli. Even nalezi phemithi zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala amarenti aphezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye ongaphathisa abantu kubhalisa ngobuningi ukuthi bavote ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo.
Hayi, asiboni iqinisa langikhona lapha, kuyasolisa. Into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi.
Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayiholayo kugatsha lwe-social welfare.
Nabazukulu basikwaziyabanikani, asina mali, asina lutho. Lapha siyaha kulowo mangalisayo, okumangalisayo sibili ukuthi kakukho singakudla lokungathini kunapha.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le-Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga e-MRP.
Sithi thina sibhiliva ku-multi-party democracy, njalo okwenziwa nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha eMthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezimanyene ukuze zidinge uncedo lokuthola indlela zokuhanjiswa ekhaya ngoba sezithwele nzima kulelo lizwe. Abantu laba bathi umumo usumubi kakhulu kwele South Africa ngoba iningi selagxotshwa umsebenzi, njalo labakade bephila ngokuthengisa ezitaladeni bengasavunyelwa ukwenza njalo. Okhuluma emele abantu laba unkosikazi noMathamsanqa Ndlovu uthi abeZimbabwe abahlala kule South Africa asebefuna ukubuyela ekhaya baningi kakhulu, njalo badinga uncedo kulabo abangabaphathisa ukuthi babuyele ekhaya.
Yeyi, njengoba ngitsho ngithi amagrupu asegcwele ayi-6 and liyazi ukuthi igrupu inye ngayinye ilabantu abangu-257 something like that.
Bonke bona labo abantu bathi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa benganelisi.
Bonke bakhala ngokuthi bayafuna ukubuyela ekhaya kodwa kabenelisi.
Manje nxa bekhuluma bona abafuna ukubuyela ekhaya bathi izizathu bani ezibangele ukuthi babuyele?
Into enkulu kakhulu eyenze ukuthi babuyele ekhaya yokuthi baphelelwe yimisebenzi. Okwesibili, abade bephila ngokuthengisa abasakhoni ukuthengisa, sebehlezi nje labantwana, abanye sebezefuna ukhalisa abantwana emaphoyiseni. Okwesithathu, bakhala ngokuthi njalo nje bahlukumezekile lapho abahlala khona, bayahlukunyezwa.
Behlukunyezwa ngobani?
Ungabala ngamalokali.
Manje like laluhambisa yini lolu daba kummeli i-embassy?
Into le vele uma siyiqale sisitsho kanjalo ukuthi sihlukumeze ngikile, and amarenti asisakhoni lokukhokha ngoba bakhuphula njalo nje amarenti. Ukudla ukuthi kuthenge nje ufake etafuleni ukuthi abantwana badle akusekho, and kubhadalwa amarenti kuphinde kubhadalwe lezikolo. Izikolo lakhona zibhadalwa ngenyanga ngenyanga.
Yona i-embassy ithini manje?
Baba, i-embassy nje uma sixhumana nayo, i-embassy ileyayo izitori ezingazishisekiyo ngoba kunabantu abake basuka ebantu. Ngike ngeyizwa ku-Studio 7 yenu le elithi kunabantu abake basuka eKapa besithi baqonda kuyo i-embassy yafika yangabavuleli bagcina besenza into zokungathi baqabana le-embassy bechisa iflag kube kungathi kade kunjalo. So ngathi thina besibona ukuthi vele i-embassy ayingeke isisize ngalutho. Hayi, i-embassy lahle phansi intonga, silahle phansi nge-embassy.
Manje bona labo abafuna ukuhamba iningi labo ngabavela khona ngapho abase-Johannesburg kuphela kumbe i-South Africa yonke.
Hayi, i-South Africa yonke.
ESwaziland ke alizange lizwa bani?
Bakhona, bakhona labo sila ilinki sile 1 year steering committee yethu yi-1 ubabe si-communicator laye. Laye ulindile uthi if anything happens, please labo siba singabakhohlwa.
Bakithi siyacela siphakathi kobuhlungu obunye lingakaze libubone, sihluphekile lapha elizweni leli. Ibini nalezi permits zakhona esiziphiwayo azisisizi ngalutho. Sibhadala ama-renti phezulu, ngapha sithenga ukudla, iy'ngane zisihambisa ezikolweni zibhadala ngenyanga ngenyanga. Sesehlulekile nkosi yami, sisizeni bo, sisizenini. Ngikhuluma on behalf of all amaZimbabweans alapha e-South Africa. Bayibonile ilinki yethu, bangihlupha nsuku zonke, angilali, bafuna ukuya ekhaya. Okokuthi nje kungavela nje amabhasi noma umuntu olosizo, akula mSouth Zimbabwean ozosala kuleli lizwe. Abantu sebezimisele ukubuyela emakhaya. Ngiyabonga. Studio 7 ngibonga kakhulu, ngibonge kakhulu njalo ngibona ingani into le ngiyithole ngokuthi ngihambe emthandazweni ngalithandazela ukuthi lingiswe ngale imessage engilinike yona. Ngiyabonga.
Lo ke ngunkosikazi noMathamsanqa Ndlovu omela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezifuna ukubuyela ekhaya. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi ilunga lalo uLangelihle Dube othiwa nguye owaphathisa kakhulu ukubhalisa abantu abaningi ukuthi bayevota ubulewe izolo emzini wakhe elobhengula kobulawayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Abednego Ncube ulandule ukuthi ukubulawa kukaDube kulokwenza lezombusazwe ngoba ubufakazi obukhona butshengisa ukuba uDube wazama ukulwisana labantu laba abane abangena emzini wakhe emadabukakusa. Sixoxele isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo uMnumzana Swithan Jirowodza.
Silusizi ukwazisa imuli yeZimbabwe ukuthi kobulawayo ku-Citizens Coalition for Change silahlekelwe liqhawe lethu uLangelihle Dube Zonda obulewe endlini yakhe ngemva kokubana sokungene abantu abagqekeze indlu lengama-2 AM. Ugwaziwe wavuzila igazi eliningi, wehluleke ukuthi azivikele ngoba abafana laba bebaningi njalo. Isehlakalo lesi senzakale endlini lapho akade kulabantwana lonkosikazi wakhe. Indaba le isemapholiseni, bafikile amapholisa kodwa siyadana ukuba kwazi ukuthi abemagwegwe abavele beduzane baphuzile ukufika kwaze kwafika amapholisa akwezinye izigaba belandela indaba yena le eyokubulawa kukaComrade Zonda. Nxa sikhangela iminyaka edlulileyo kukhona lathi sikubonayo okwenzakale namhla okufana lokuhlukuluzwa okuye kwaba khona kumalunga awe-MDC Alliance. Njengobana indaba le isemapholiseni, kulutshwane esingakutsho sesiyamelela ukuthi amapholisa abe yiwo asitshela ukuthi abangabe bekwenze lokhu ngubani. Kodwa umkhuba eZimbabwe siyazi thina ukuthi lapho okutshona khona imemba ye-opposition vele ukucubungula kwangikhona kufana lo ntelecha obanjiswe ilitshe.
Manje lazingani ukuthi asozikliwe nje ezimbuleleyo kungelani lezombusazo, kungelani lokuthi lilunga le CCC?
Kumele kuyasolisa kithi ukuthi amadoda angu-4 bangathi phakathi ubusuku bayagqekeza endlini yomuntu nje olele lemuli yakhe, begqekeza leyo ndlu njalo bembulala lowo muntu, bembulalela ukuthi bathatha imali ngaphansi kwe $25 ambona ukuthi ngaba lesisinto njalo ambona ukuthi kuyasawunda lokho akulabuchopho lokho kuyokuthi sokunjalo kuyothathwa ama cellphone amabili kuye amadoda angu-4 ayabe ekhayelela ukuthi bethi sebejimbile bena bethethe amafoni angu-2 amabili kuphela nje hayi asibona iqinisa la ngikhona lapha kuyasolisa into esenza ukuthi sicabangele vele ukuthi kungabe kukhona okunye okuchaya amanzi ikuthi indaba le isisemapholiseni ukuthi sikhulume sibile kusezinhlizweni zethu singasuka sesiphambanisa kodwa vele silokusola thina njengabantu be-Citizens Coalition for Change silokusola kuvele besiloku sidlukuluzwa abantu bezanu lakathesi angikhona ukuthi bakhona abasuthisekayo ukuthi indaba le ngeyobugebengu kuphela hayi siyasola
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo Abantu asebekhulile bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe kanye lemali encane eyamampentsheni abayihola kugatsha lwe-social welfare. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abadala abaningi balimhlubo lobathi baphila nzima ngoba ukudla akusathengeki ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. Bacela ukuba uhulumende abakhulize ngedola leMelika kumbe amaranda kule South Africa. Unkosikazi Sibongile Nkosi uthole imali zidliwe zindleko zekhadi lakhe ebhanga.
Sibiye lapha echolotsho ukuzoswayipha imali yokuthi sithenge ukudla. Masithi siyaswayipha imali yabanjwa njalo ekhadini. Icina ingasathengi ukuthi sithenge ukudla kwakhona kusekula mali kwanani.
Ukoko umanqube uleminyaka engamathumi asitshiyagalombili lambili 82 uvuka entathakusa ehamba ngenqola edoswa kwabobhemi esiya etsholotho esuka emakhaya komvundlana uthi abalupheleyo abananzwa yikho befolela imadlana yabo ilanga lonke
thina abantu abadala siyehluleka sibile ukuthi singenzani labazukulu kasikwazi siyabanikani asila mali kasila lutho lapha siyaha kulowo mali sako okumangalisayo sibile ukuthi kakukho singakudla lokungathini khonapha izalukazi sibile isalukazi esimangalisayo
Kukanti unkosikazi noMalanga Ndlovu ohlala esiqintini sakwaMazibiza uthi imali yeZimbabwe isathengi lutho ucela uhulumende abaholise imali yamanye amazwe.
Ake sicela lapha ukuthi imali esiyiholayo e-welfare ayisisizi ngalutho besicela sibili ukuthi kumbele ngasipholisa kungamarandi kumbe kungamayusa ngoba kayisathengi. Vela kwaMazibisa khona lokuyathenga ishukela imali yakhona ithengi lutho lesicelo esikhulu kakhulu konapho
iningi labadala bathi bacela uhulumende abanike imali zabo zepension ezandleni angazifaki emabhanga ngoba imali yabo ifela ebhanga umnumzana two boys khali wemambanjeni ngomunye wabo
into ekhona ukuthi akula akula muntu lendaba lathi njengabantu abakhulileyo and inkinga ekhona izitolo lapha kuyadula akusathengeki imali ayikho labantwana labazulu bawufa lonyaka nendlala uhulumende asizamele icebo siphiwe imali zethu cash ngike ngibuze kuncedani ukuba le mali kukhadi engathengi lutho
umnumzana Thukela Dube ongomunye wabalelwa impi enkululeko wo-veteran usola kakhulu uhulumende ungabanakekeli yena usuke esigabeni sakudlamini elanda kuzothenga ngekhadi ngoba lapho ahlala khona kabathathi amakhadi
ilizwe leli salilwela kodwa kumanje nje akula nto esiyitholayo imali angitholi le pentsheni angikwazi ukuthi ngithole kanjani khonapho ngimdala nje nginde 70 years kodwa ulanto engiyitholayo khona lapha elizweni engalilelayo ukuthi ngikhululeke kilo angazi ukuthi ngineza kanjani badala uhulumende lo esasikhanya sithi ngowabantu ngowethu ingathi akalandaba lathi lasibheki nje lokuthi singabantu emhlabeni wethu
nyanga zonke asebekhulile endaweni eziningi zesiqinti se-Tsholotsho balubhekisa e-Tsholotsho Business Center ukuyathenga ukudla ngoba imali abayihola yepensini ifakwa kumakhadi ebhanga imizamo yokukhulumisana labohlangothi lukahulumende olubona ngensolo zikazulu enhlalakahle yakhe olo-social welfare yehlule ngoba bayalile ukukhuluma ne-Studio 7 ngimele e-Studio 7 igama lami u-Ezra Chisasibanda
Thank you. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi likhala ndawonye lebandla le Mthwakazi Republic Party phezu kodaba lokugwetshwa kwamalunga ebandla le MRP ayisifica munwe wemunye. Amalunga ebandla le MRP ayisikhombisa agwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezingamachumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili ezingamachumi amathathu lasithupha 36 munye ngamunye. Kucala abaletheswayo elokubangela udlakela emphakathini ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi isigwebo lesi yikuhlukuluza abezombusazwe abaphikisana lebandla elibusayo.
Mahlabe Zulu abadala bathi izandla ziyagezana njalo okwenzakala kuPeter yaphinda kwenzakale kuJohn. Ngalokho thina abe Citizen Coalition for Change CCC esithungamela ngoadvocate Chamisa sima le MRP ukuthi sikhala labo ngamaqhawe abo abotshwayo ngoba lokho kwenzakaleyo ukuthi uMajor Street ebophe abantu ngaphambilini ethe baza kwenza i-community service kukhombisa ukuthi kazi nakanelanga watshela.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi kuyini okubangela ukuthi lisole isigwebo lesi esaphiwa amalunga e-MRP?
Ngabe waqala ngesigwebo esikhulu waphinda wasihluza wathi hayi sengisenza i-community service kungcono. Hayi kusuka ku-community service usiyabopha abantu almost 3 years or so sithi lokho yi-constructed judgment le sentence. Lokho kusengisa ukuthi uMajor Street wafakwa kupressure ngabakhulu phezulu kwaze wavuma ukubopha abantu be amajaha lamachawe MRP. Sithi thina sibelieve ku-multi-party democracy njalo kwenziwe nguhulumende kungenziwa komunye umuntu nje njengoba libona abantu bayacatshiswa. Yikho ke lokho okwenzakale kumajaha Mthwakazi Republic Party ayisikho okukhangelelwe ngabantu. I-constitution ithi abantu bavunyelwe ukulandela noma ukufoma ama-organization yabo kungala kunqabela noma ungenela iparty. Kambe lokhu kukhombisani, kukhombisa ukuthi izano ayifuni ukuphikiswa, ifuni ukuba yintando kayiphikiswa. Bazale lokhu bebopha abantu, betshaya abantu, besethusela abantu, senzele ukuthi abantu abalomkantsho babaleke bayahlala emazweni angaphandle lapha kusale sokulabantu abangamagwala. Ngalokho Mahlabe Zulu sithi i-MRP kayihambe masinyani iyaphila ku-constitutional court or ku-high court kuzalahlwa lokho okwenziwe ngu-Major Street lo othunyiweyo ukuthi kafakele abantu ugodwe ejeli kona kungalacala elinjiye ngalelo. Yikho Mahlabe Zulu asibambananeni, abanye bangathi namhlanje sithini sikhalelani i-MRP. I-MRP ile mvumo ukukhampena lokukhuluma abakufunayo lawo bancenga abantu, kodwa uma sebesenza lokhu sokukhanya ngani sebebabona njengama-terrorist organization. Ayise-terrorist organization, libandla elizimeleyo elifuna lalo ukuthi lifeze elikufunayo. Ngalokho sithi mayuyu Major Street, mayuyu High Court okwenziwe u-Major Street lo wakobulawayo hayi yincwala kuyazila kuzalahlwa yi-appeal court. Siyabonga.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umthethwandaba we-High Court usulahlele kachana isinqumo sokumiswa umsebenzi kwamatitshala awakhalala umsebenzi nyakenye. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ilizwe aluladubo njalo umnotho welizwe uyathuthuka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linamba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani. Njani basakazi bethu lisaza indaba zeZimbabwe eziphuma zinjalo. Hayi, namhlanje zothanda ukuphawula. Lami ngomumo okhona eZimbabwe laphana. Sizwa nje phaa izibhedlela ziyaqansa, imaprayizi. Khwela nje yonke into laphana. Kahle kahle ilizwe lelani umnankakho ufuna ukulijilisa. Ufuna ukuthi siyakufa nje vele selijilizele umnankakho ilizwe lelani. Ngoba yabona thina kavele kaselampilo lapha. So, hayi, kuzathatha isikhathi ukuthi ilizwe lelani lona. Lezilongo saphila umnankakho labochiwenga laphana. Akula lizwe lingadongo eZimbabwe. Into yonke izaqansa, umnotho ujilika. Kungela mali elizweni kuyela msebenzi abantu bengasebenzi bephephela emazweni ngenxa kamnanga kwalotshiwenga. Hayi, bantu bakithi, last year sizameni ukuvotela enye iphathi. Ye, ubonani ama-councillors nama-MPs fake imthwakazi. Bakwamthwakazi i-Republic Party. Basuke sesithi ke u-president sifakeni ichamise. Ye, sifake sifakeni ichamise kodwa ama-councillors nama-MPs sithi imthwakazi. Khipheni sike lesi siza ni-PF lesi.
Ngithanda ukuthi sithi thina speed recovery kunduna ubaba uNekadambe a-recover masinya simfisela okuhle. Bakithi angikwazi ukuhamba njani e-Mike North. Ngevo ulahlekelwa inkosi yethu ubaba Chief Samafiba sesibona futhi okunye kungasenani bengizama ukuthi ngike ngikhulume nge-issue ekhulunywe ngubaba uMasotsha lapho sikhwica fundo ukuthi nxa kumele umnotho wethu uthuthuke kumele sibe lezinto esizenzayo ye liqiniso kodwa singakakhange livele ukuba lezinto esizenzayo thina ngapha ngesizithengisela kwamanye amazwe kumele kulungiswe ama-banking reforms yinto yakuqalaqala okumele yenziwe nanxa singasebenzisa imali ye-America ezilokuqala banking reforms akulanto ehamba ngihlala sitsho mina ukuthi izisebenzi zikahulumende nababalisi nxa sikhalela ukuthi imali sikhwezele nge-US dollar kulento yodwa siyilibalayo kumele sikhale kabili kumele sikhalele ukuthi sifakele imali nge-US dollar point number one point number two sikhalele ukuthi kube lama banking reforms imali yona lena senelisa ukuthi siyibhenke nxa ngifola i-580 US dollars ngachiya i-100 dollars yami ngiyifice isile interest kube lama banking reforms i-banking reforms yiyo imvuselelo ye-industry asoze ukukhulume nge-industry kungalama-banking reforms so sifuna ama-banking reforms abe khona ukuze i-industry yeZimbabwe nje iphumelele o-black market laba bakhona laba baphonga uthutsha basitotshwe ngoba iningi labo basapotwa yizo iziphathamandla lezi ngiyabonga mahlaba ezulu
Studio 7 siyabonga kulenzani le esingasafuni ukuphuma embusweni kathe sesisebenzela ihara sesisebenzela ara sesikepu hobo la sesisebenza kwasekugepu hobo lokho sesikwenza asaholi lutho sesisebenzela ihara sesikepu hobo bani umnankakho abasizwele bantu bekhiphi RTGS befake iUS abasizwele abasizwele sesithwele nzima nge-RTGS abasiniki iUS athi sike sisebenzele sike sithengele abantwana indabo ngcono sike kwase ukufundisa abantwana ezikolo ngoba asakwanisi nge-RTGS lefu yabonga ngumehluli dube wekhezi emhlonhlweni
linjani basakaze bakastudio 7 lonke kundawana zonke ezijiyeneyo sibonga usethulela indawo ezilohlozi ngiteke ngiphawule lapha abantu nyanazelela ukubana abantu siyaxokozela abanye abantu votela lo votela kodwa sinazeleni ukuthi kambe kusizane ukuvotela iparty engala councilor even ngabe ubona yini ngakusana singakhangeli ukuthi simhlobo bani asivoteleni into ezashintsha impilo zabantu abethu kuqakathekile khona ukuthi kunazelele nxa singabantu singaphoka ukuxokozela singala direction asivoteleni into ezashintsha impilo zabantwana le-future yakusasa yelizwe iwezavusa i-economy hatho ukuphoka ukuxokozela without direction ngiyabonga jike khona ngale sentana umama unalo uvicent e-Cardle Park ithi unjani malume phila ukhokhona
bazakazi abahle bazakazi abahle linjani hayi saphela ngalelizwe lelizwe kambe shiwa abantu bathi bengala msebenzi kungalalutho kukothwa abantu sebebhadala ngama-US dollar kodwa into zabomnankakho kuhamba njani makuyo hhayi uyehlulekile mani azi into uma uyehlulekile uyavuma ukuthi usuyehlulekile unikeze abantu ithuba loko kwakhe hhayi kodwa akaboni ukuthi kodwa mpela siyoyithathaphi wona mayiusokubhadala izibhedlela hhayi bo lomuntu lomuntu yagula mpela gula they are sick
studio 7 studio 7 selibingelela lomti abalaleli labasakazi ndawonye sithi hawu umlimi engani ngaligcina kuze kube kuzike efike ebangeni lokuthi elithathe sokufanisa kuyisikhathi ngile sicelo sendumela ama audio asavulwa angazi kumbe kulalapho kwaphambaniseka khona ukusweleka khona ngazi iyathikha kabili sikuthi vele ivuliwe sibili ifikile ngapho kodwa ukuthi phela ivulwe ngizwe emsakazweni ngehluleka benzama ukuqondisa amadoda akithi lapha manje ukuthi hayi singakhohlisani ukuthona sithi shona indebele ishondwe no ebengicela ngicela singakhohlisani ilizwe kaliwino ngobandlululo iyuze ilizwe likwino ngevote fair election sivoteni njalo singatshelani ukuthi votele ubani sisole ubani ungangena ebhokisini wena lapho uzokusitsho khona vota khonapho lapho uzitsho khona vota khona buze nxa kuphuma ke imtumela liyana imtumela liyana nxa iphuma iphume uzisole wenti kumbe ngani ngathi ungasole abantu ikhangela ubani wathi sivotele ubani bheka ndibone manje siyacela kakhulu ukuthi singachothozani ngemhlobo ekuthathaneni sithatheni abafana bathethe abafazi besishoneni amankazane abantu abethu abangamankazane bendeya esishoneni kathi pho inkinga esiloku esisayiba ngakuyini hayi kasedluleni ngakho ukuze silungise ilizwe ukuthi siphumeni kho konke futhi kathesi nxaseseje kasikhohlweni ngendaba yegugurawundi kuqala mbijana silungiseni ngayo singalungiswa ngapha sesiqala sesiqala phansi ukuyivusa indaba lana-ke sesikhuluma ngayo sesibona ukuthi kuthiwani ngayo kodwa kwamanje ha singasihluphi ngayo ngoba singasebenzisa yona iza siphumise ehlelweni esikade sihamba ngalo ngiyabonga ngondebela
salibonani ku-studio 7 hayi yena angazi kumbe sengene ku-platform engaso Studio 7 angazi ngoba ngiyasa izikhalazo zami aziphendula ngithi sawubona mama sawubona baba ekhaya kusokani laphakathi ngabe liyaphila baba lo mama ukhuluma uGodfrey moyo ngikhulumisa lonke bazali bami ngiphilani ngenkosi ngiyalithanda ngise-South Africa ngokuhlala asibonge
lawo-ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izihlobo labazali babantu ababulawa ngemibhobho baphe ubufakazi edale le-Congress izolo emzameni yokudinga indlela zokumisa izehlakalo lezi esezifahile. Idale le-Congress belikhangelelwe ukuvota ukuthi kwethulwe imithetho ezekwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Jerry Twala Jackson.
Udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi-ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu kanti-ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali-ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela, bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi kona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho. Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi especially ona la ama-automatic rifles kambe kungaba leyi-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle. Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcine besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo lanxa singekho isidingo sokuthi bayisebenzise bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyela ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kade angithi yibo abavikela abantu Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokho abakwenza ukuthi kuthi abantu bavunyelwe nje ukuthi hlalipha ngoba iminingi kakhulu njalo sizifika ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopo. Impopo kayidubuli yodwa, impopo ioperatewa ngabantu ukuze idubule. Abantu yibo ababulala abantu hayi impopo.
Hello ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika isigqubela ke uhlelo lothu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.